ukuthandabuza izathandabuza vele impumelelo yakho futhi izafana lazo nalezi ezihlala ngoba nxa ukuqilibezela kungazange kuphele izinto zingenziwanga ngendlela abantu bengakhululekanga ukuthi bakhankase i-voters roll ingekho kusho ukuthi vele ukhetho lwakho naluzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona kumbe ukusolakala okukhona ngaphandle kokuthi kuze kuvuleke i-democratic space ngendlela ecacileyo yikho ukuthi kungabi lokuthandabuza
kukhona ukuthi amabandla ezombusazwe engangeni kukhetho ngenxa yokuthi into kazihambe kuhle ukubona njani wena khona lokho linyathelo yini elimele lithathwe ngamabandla aphikisa
i-voters roll izohlala iyindaba esegudini ngomva kokhetho ngoba vela ikaze yahamba kahle kusukela ngesikhathi sikamgaqo kubonakala sengathi isetshenziswa ngendlela yokuthi abayibo abaphethe izintambo zombuso baqhubeke belokhu bekhonapho so yona leyana into yalana nxa ingazange ilungise iza kuba yiproblem enkulu kakhulu kodwa-ke mna yake ngicabanga ukuthi abantu ukuthi bakunqobe khonathana ngabe even ingaze yenziwe njani i-voters roll naleyo abantu basukume bebonke bavote ngendlela yokuthi bafuna bona laba abantu abayenze i-voters roll ngendlela leyo baphume embusweni yikho kumele ukuthi khona uzula kwenze khona ngoba ukukhala ngayo iminyaka leminyaka kugcina sekusiba yilokho abathi tired story or narrative ngesiNgisi so kumele ukuthi ilungiswe khona phani ukuthi abantu uzulu nje akasuke umathi hayi sesidinywa sisalandaba lokuthi i-voters roll ikhona kumbeni kayikho kodwa sesisala khona lokhu ukube lokhu sibuswa nge-voters roll e-manipulator and stuff
siyabona ukubana sekule mbiko esiphumile embalwa ekhomba ukubana uluhlu lwabavoti i-voters roll ayihlelwanga kahle wena ubona njani lokhu akusoze kube yiyo na indaba egudwini ngemva kokhetho
inyathelo elokukhalala ukhetho kungaba linyathelo elihle kakhulu kodwa lidinga abantu ababambeneyo ukuthi bengathi asithi abaphikisayo bethi siyakhalala ukhetho bonke bakuvuma manje uhlupho yokuthi kulabo somathuba ukuthi lingathi kasikwenzeni khonoko omunye uvuka efuna ukuthi ayephatheka kube nguye ngoba ukukhalala kusebenza kahle nxa kufana lokuthi nxa ukuthi ukhalala ukudla yabona nxa ukhalala ukudla kumbe ungumuntu obeqakathekile kuleyo ndawo abesekhalala ukudla kuyabonakala ukuthi ukhalala ukudla lokhuyana kuba lento esingathi khona kuba lesi sindo manje uhlupho olukhona khathesi nxa amabandla ephikisa evele engaqinanga kahle ebuthakathaka ukukhalala kwakhona akubi ngendlela e-well-coordinated so kungenza ukuthi vele nje kube lithuba lokuthi abanye bahambe bayekhontesta bese kungathi kunika i-legitimacy kukhetho olukhona kodwa nxa kungavumi kungenzakala ukuthi bonke bathi stay away mbona ngathi ungabe kuyimeseji enhle kakhulu engaba lesi sindo futhi.